ukukhanya uDikili eSouth Africa. Kodwa asikho sure ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini, ngoba nje kulokukhuluma ukuthi kube khanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali, ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola amazibili.
Ngiyamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo 2010. Mina bengingu-head coach we-team ye-Martin North ngo 2010 e-Harare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma-youth games edlala ku-central defense. So from there hayi ube ngumuntu engisuke ngaba mazi loba njena ube esuka e-follows. Kodwa sisuka kuma-youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedoja yi-1 FC esizodlala ku-1 FC after that. So sisuke sahlangana futhi e-1 ngoba mina bele ngi-best e-1 engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma-youth games.
Ube ngumuntu onjani?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye engangingamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye uke ngumuntu okade ongafiki kusethi ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye, ngisazana laye, ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akulanto engingathi ngayibona kuhle.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khona khonapho?
Angikabi le relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba. Kodwa yinto lathi esikushoku ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu okuke waba mazi wadlala la ibhora waba umkhothi wakhe uyabe uyo-sort of like i-parent kuye.